Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami nitate lelithuba ngibonge uthalonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sikubonile phambilini icembe elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yize zizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami, abantu ngokuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
Ema isayitshela abantu, ihambe ifundisa abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithumi esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye nendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathi
ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezame ukuthi beziphilise ngendlela leyo abaziphilisa ngakhona bese bebulawale emsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethi bazame ukusebenza bakhethe leyo msebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi, kusho ukuthi phela bazikusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla lezanu-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke nqabelufuna lolugwalo, hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo lezanu-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuwonale umnyaka lwatshengisa ibandla lezanu-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ehlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo lezanu-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini lezanu-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo bengavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapho kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano. Abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa, kodwa iqembu lezanu PF likhululekile ukampaigner ukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga, okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo, uvimbela intatheli izindaba, uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo, ukubuswa kabi kwelizwe, ukudilika kwezomnotho, kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda, into ezalahla abantu, into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli izindaba. Ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube le democracy. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokrasi lamalungelo abantu, into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani, ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela, kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu, kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo, ukuze kube lemisebenzi, kube lezibhedlela, kube lezikolo, kube lemigwaqo, kube lempilo entsha nje, kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki, kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo, kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa-ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani, kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizens Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo wegaga. Sibuhlungu mahlalezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho-ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabaliswe ngumlilo. Siyamangala, sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutshe abantu abangutheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo yingozi. I-EMA ifanele itshele abantu, ihambe ifundisa abantu ukuthi umlilo ufundiswa njani, hatshi ukuthi abantu bazagijima nje bengalalutho besiya bulawa umlilo ngani bafela ugehena kaSathane. Siyazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinjethi i-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni nendleko zalaba abantu abasihlonileyo. Mahlabe Zulu, zimnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka bafile basezinzima, hatshi kubuhlungu kakhulu. Yikho sikhalale muli zabo siphinde sikhalele izihlobo nabantu bonke emathendeni esouth kakhulu esigodini enduleni usigola lo matema.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi siyaxolisa ke ngumlayizo wakhasithumele wona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethembali wazwile amazwi akhe. Asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso ye-EMA unkosikazi amkele sidange eqoqa ngalolu daba.
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaliqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona. Ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu, kuvunguza umoya kakhulu, njalo kutshisa kakhulu, ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuNtulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu. Njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo, imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa ingaphathwanga kumbe kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla, impilo kanye layo imvelo. Ngakho ke thina njengabogatsha lwezemvelo, abe Environmental Management Agency, siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi, ikakhulu singakhangela la izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard, ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga. Kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi, njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo. Kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona. Lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso ye-EMA osithumele eseHarare. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu ihlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babulewe ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagutyuzela ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye wathwathikwa phansi kwengcekeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebephoselwe emoteni ezizolungiswa kulesi sakhiwo esiseJohannesburg, endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulumi senhlanganiso yabathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibitse, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumente avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bengasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi kuze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo nkosazana Victor Mathudu uthi lesi senzo sesichiye omama bonke bethithibele.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela eyabaziphilisa ngakhona bese bebulawa le msebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokhu abakuzamayo nxa bethi bazame ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Sisizi kakhulu njalo silinde ukuthi size ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezihlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kuhlangazuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakakuqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kuwapha amazwe. Kulabo besifazane abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo isukugcizelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabathutshisi ithi kulo wesifazane oyedwa omise phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabathutshisi ithi kulo wesilisa oyedwa omise phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okulufakaza ababuthole kuma CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesangana ihlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuza kuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ndivuka njani, kustudio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazise ngidaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hhayi, mina ngifuna ukukomenta indaba kakhulu. Ukufa siyafika kuye wonke muntu, but bukhwini kude kuphela ukuthi kube sikutshona selungisa udaba lwepresibhabhe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo ziyenza izinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bedilize umbuso kalobhengula. Babuya behamba labafana beHarare bethwena amatshona ayi-600 something ukuthi kakabuya ezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathwe unkomo, bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu beHarare basibusa njani, basibulala nge-ground bathula. Nanamhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Anti yaboni, siyadubeka nje thina sikhala nge-Britain. Sikhala nge-Britain ukuthi iyayilola abantu besishoneni, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi bayizeni. Khathesi lokungenayo sicela ukuthi akasiphendule. asitshele le boundary yethu ukuthi ihamba ngaphi ngoba sivele siyayazi sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezela ngathi sibagcwele bayathatha amamayini akithi yonke imisebenzi ekhona emabhoda akithi yibo thina kasisebenzi singolovu sile future bantu abantu bethu bagcwale igoli babulawa khonale kathi siyaxutshwa baxutshwa abaningi phila ngabesidebeleni babephenduka lapha kuzaba njani andawo bazafuna isipesi sabo sokusigcina kusiba yimsindo abake beyilungisa okhwini le into yabulila labantwana babula ama-British
ngiyangibulise ngibulise kwisitudio 7 into enjani lonke kumagumbamali omhlaba uThulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule le nsizwa ngento leli khehla lasebhinga abalibiza ngokuthi ngukhula kwashe Muntsaka oqambela abantu amandla engumuntu omdala akula mgwaqo olungiswayo yizanu p f baba ungabe ungigawule volume 3 wena akula ngitsho uvula umgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga abantu bayasa ngendlalo nto iziphala zikahulumeni lezigcwele uzigcwele iziphi lezo ziphala ezigcwele abantu besifa ngendlala ma iziphala zigcwele kulindweni-ke kunganikiswa abantu ukudla abonti lapho nje kuphupha emini 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 libalelo niyakuphupha niyakucela baba ungaqambela abantu amanga abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama-thousands nama-thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi ziphi lezo zikolo imigwaqo ibolile hhayi yabona mina ngiyini wena ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume ne-studio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke mpela uqamba amangkanje ekulihlazo kuyazila lokhu ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu phinda futhi ubuyele ku-studio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo akwenziwa lokhu uhlukumeza abantu ngiyabonga
sanibonani sanibonani basakazi bethu nonke ku-studio 7 nabalaleli kwi-studio 7 ngobuningi babo okhulumayo ke lapha ngumdala uKhumalo ngisegoli bakwethu engingakho ke lapha namhlanje bakwethu yilolu daba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ukuthi iZanu PF ihamba osokubhuku nabanye bahamba bevotela abantu kuma-polling station ngobuningi baba abantu kuyamangaza ukuthi i-CCC imayi kuqabuka ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona lama by-elections ayenzakalayo ikanti ke lo mkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo Tsvangirai saphila emaphandleni ali emashonaland usabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotele uyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani abafika bavotele bavotele kuthi nje laba abalutshwana abazivotele so ke yona i-CC mayisithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters aya ngoba yinto evele ingumkhuba wayizanu PF owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho so bona mabe bona ngathi bazowina u-2023 ama-election senziwa ngaleyo ndlela bona ngathi badlala ngabantu ngiyabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 okhulumisayo yimi njalo Moses Ntimba ngikwale kotswana Gaborone ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendulo ubhuti lowo ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhuzi kuzi Msaka lo othi iZanu iyenza kahle ekaryangu edinga lapha hayi Mukulana Masweka Masweka Mukulana imebonzi wami karyangu estret karyangu esenta nje ndanjiyo road enje mlo kwamba kuthegwa nangagwa ulokuchaka botu road lokuzidila no lingatshela abantu amanga mtomdala lingatshela abantu amanga bhuti umgwaqo lwani ufile ukufa ukufa nya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle amathasapoti izanu Mukulana amululame munzila elinjenjiyo inzila ya new generation mbotu we are tired ngezanu izanu kasisayithandi please izanu kasisayithandi sifuna umbuso omutsha sifuna ukutshintsha funa ukutshintsha bakithi siyabonga ngingabi mude kakhulu thank you ku-studio 7
ye sanibonani sanibonani i-studio 7 ngelami igama ngu-Adolf Shaba ye ngithanda ukucelisa kakhulu kumuli yezimbabwe kusapho lezimbabwe bantu sukumani bantu liyebhalisa ukuvota ngobuningi hhayi abantu bekhala kungelanto abayenzayo lingasongi izandla kodwa likhala abantu abahambe bebhalisa celise kakhulu kulaba abakwamanye amazwe gijima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobikhona lapho ilayo i-zac offices lalabo abasekhaya hambani money registered of the Roma Fatigues in what this name is Negan Supasago, Hamba Uwe Paddies, Hamani Bank Uwe Paddies, and women there. Sata is to Pasako Uwe Paddies. She was in photo of women. If you sing a Paddies and women there, Lale Ricking of Puma, Avati is an empty issue. We are clear. I make it the same.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Lehlukane imbala different people, different colors. Ingoma ke emnandi ingoma ka Lucky Dube. Isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi uba sisonke. Sikuba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.